Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 27 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sivukile sithola ilangali eliselitshise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenzi ezikahulumende.
Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama, edale umonakalo olendleko yamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, $500,000.
Esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lintathe izindaba ezingekho ezingasizozala, anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho, obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokuncedisa ukungena kwentatheli zindaba zelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times, njalo uzamiswa phambi komthethwandaba kamanje kusasa. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje wamukele isipho esivele kuhulumende wele India esigoqela izimoda ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lamhlanje wamukele isipho semota ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20 kanye lempahla yokuzivikela kwabasebenza kwezempilakahle eyama-PPE, imitshina yokwelapha labo abayabe sebebanjwe yi-COVID-19 enjengamaventilator lokunye. Lesi sipho esivele kuhulumende wele India labenkampani AFDB Group siqhutshelwe uChiwenga ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba abe World Health Organization WHO emkhosini owenzelwe esibhedlela seSalim Mugabe Central Hospital eHarare. UChiwenga ubonge uhulumende wele India abe AFDB labe WHO ngalesi sipho esithi sizanceda eZimbabwe ekumelaneni le COVID-19 ngaleyo ndlela kuthuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni. Okwamanje eZimbabwe lilenkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 643,531 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Elizweni jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu afika phose amathathu 293,501 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama, kwashabalala impahla elendleko edlula amadola zinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000. Lumlilo ulumathe ezindlini ezihlala odokotela lezinye izisebenzi zempilakahle lemuli ezedlula amachumi amane lanhlanu ebezihlala lapha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlali bale indawo iningi labo kungabodokotela bathi babonela umlilo uqala esitishini samandla kagesi kubangelwa ukuthintana kwentambo ethwala lawo mandla. Umqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa lesi sehlakalo.
Sivukile sithola ilangani eliselichise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenze ezikahulumende. Yikho lokhu kusidanisile kakhulu ukuthi abantu betshelwe lapha kade behlala khona kade kuhlala abantu amashumi amathathu lesishiyagalolunye. Sibethemba ukuthi kuzalungisiswa abantu babuyele njalo. Kukhanya ngani bekule ifault leya ebathi ngamagetsi.
Uqhubeke efaka isicelo kuhulumende lakuzulu sencedo ngoba umonakalo odalwe yilo umlilo umkhulu.
Sibethemba uhulumende uzasincedisa abanye nje abantu silungise lapha. Kukhanya kuzathatha izimali ezithile ukulungisiswa ngoba kutshe indawo enkulu kakhulu.
Abamanyano wenhlanganiso zemhlubulweni emandebeleni emathebheleleni forum imelwe ngumqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosikazi Samukeliso Khumalo bahle basukumela phezulu bencedisa ngesipho sempahla ebiza $500 emelika i-$500.
We have come together ukuthi mobilize ama resources ukuthi sincedise ama doctors abatshelwe i-residence yabo. Sifake indawonye izimadlanyana ukuthi sithenge ama groceries. Silokhu sinema abanye ukuthi sikwanise ukuthi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sidonate izigqoko lezicathulo lokunye futhi njalo abangabe kunida.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Ndodana Moyo uthi kulusizi ukuba abezempilakahle behlelwe yile ingozi.
Kuyamangalisa ukuthi ngemva kwesikhatshana bephiwe inotice ukuba basuke kuleyo ndawo labo belethe izikhalazo zabo zokuthi imali abayiholayo incinyane sekuqhamuka nanku umlilo izindlu lezi. Kuyasimangalisa lokho ukuthi kungabe kuyi-coincidence bani. Lokhu kutshengisa ukuthi kukhona okungahambi kuhle.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi sekuzangezelela inhlupho ezibhekane lezempilakahle ezweni.
Ukusha kwesibhedlela sempilo kulusizo olukhulu kakhulu ngokuba ngaphandle kokuthi vele isibhedlela besithwele nzima kungela mibhede eneleyo kungela ama-lift asebenzayo kuyashota amadokotela namanesi kula mithi. Ngase sibuye satsha isibhedlela kwasha lempahla zabongikazi kunye namadokotela kutsho khona ukuthi impilo sizaba nzima lakubo. Kuyinto edinga ukuthi thathe lamanyathelo amasinyane kuvinjelwe izinto lezi zingenze kusiya phambili.
Engozini yomlilo Empilo Central Hospital kubikwa kulimele kakhulu umuntu eyedwa, omunye waqhamuka enqagaleni kuthi omunye uhotshe intuthu. Abahlali bendawo lebathi babone umlilo ebhokisini lentambo eziletha amandla kagetsi ezindlini zabodokotela. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo kukhansili yakobulawayo ole fire brigade lubikwa lusaqhuba uphenyo lokucwayisisa imbangela yale ingozi. Umonakalo odalwe yilo umlilo ubikwa ubiza inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika i-$500,000 njalo inkokheli yesibhedlela icela usizo oluya kuzimuli lokulungisiswa kakutsha kwezindlu ezihlala odokotela. Ngimela iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ulele esitokisini ngemva kokubotshelwa icala lokuncedisa ukungena elizweni kwentatheli zindaba ezidabuka kwelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times. Lezi ntatheli zindaba zetheswa icala lokwephula umthetho olawula ukungena kwentatheli zindaba elizweni ngomsebenzi oyi-immigration. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umoyo ubikwa incedise ukungena kwentatheli zindaba lezi eZimbabwe ngenyanga edluleyo. Bonke bengakhuluma iqiniso ngomsebenzi ezikade zizokwenza ukuphambana lemithetho elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe. Uyalilandula leli cala esithi wenza okusemthethweni ngokulandela imfanelo zokubhalisa labe commission elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe Media Commission. Igqwetha likaMoyo umnumzana Douglas Cotard uthi uMoyo uthwalelwe kobulawayo namhlanje ngenxa yokuba intatheli lezi zibikwa zenza icala lazo edolobheni lelo.
So he's expected to appear in Bulawayo magistrate court tomorrow morning. So the charge is section 36 Operation Act.
Seven Museko Bulawayo lapha za kuma phambi kwamantshi kusasa ekuseni bamithesa icala lokuqamba amanga mayelana lokusebenza kwe-immigration bathi wangenisa ababili ayisebenza labo kuphephandaba le-New York Times uJeffrey uyalilandula icala leli bathola incwadi zabo zokusebenzisa eze-ZMC.
And his colleagues from the New York Times attained proper accreditation.
Ukubeke sithi kasoze aphe Studio 7 amabizo alezintatheli esithi lethemba lokuba umoyo uzakhululwa emveni kokumiswa phambi kukamantshi kusasa.
What the state is now claiming is that there's no records of those accreditation.
Uhulumende uthi kakula bufakazi bokuthi wathola incwadi lezi eze-ZMC. Lokhu kakulani loJeffrey ngoba ayisiwo umlando wakhe okupha intatheli zindaba incwadi zokusebenzisa.
Isikhulumi senhlanganiso yentatheli zindaba eYoung Journalists Association yoja uLeopold Munyende uthi bakhathazekile ngokubotshwa kukamoyo.
Sitshona sikhuluma ngakho lokhu sithi uhulumende kahloniphi imisebenzi yentatheli zindaba esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lentatheli zindaba ezingekho ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo. Njalo sithi uhulumende nxa yena esithi ufuna intatheli zindaba zibe zisebenza zingahlukunyezwa ngakutshengisa akukhulumele amapholisa akhe aduba ngokuthi kwezinye indawo acina esengani asethaba kakhulu.
Imizamo yokuthola amazwi amapholisa ehlule ngoba isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi ube sithi usemhlanganweni ngesikhathi iStudio 7 idinga umbono wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abakhokheli bamazwe akumanyano we-Southern African Development Community i-SADC bahlangane namuhla eMozambique esigodlweni eMaputo lapho abakade becubungula impumela yokudingisisa kwabo ngamalwa icatsha kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike namuhla kulumbuthano njalo amanye amazwe aphatheke kulumbuthano abalisa eMozambique, Malawi, Tanzania, Botswana, le-South Africa. Umhlangano lo kwakufanele uqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya okungenziwa yi-SADC Troika ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa sisi ukuthi ukucubungula kwabo abazokwenza kuzodala umahluko omkhulu ikakhulukazi kuleya ndawo la lolu hlupho lugxile khona e-Northern Mozambique. Abazokwenza ngicabanga ukuthi bengaphuma nesisombululo sokuthi bathumele amasosha kuleya ndawo, kodwa ngicabanga ukuthi uhlupho olukhulu lulalanga kwezokuvikela esingathi phecelezi security lulele ekuphuculeni isimo sempilo kuleya ndawo engenhla kwaseMozambique. Ngoba uma ngabe kulokho kungenzekanga, esiza kubona ukuthi lento izohamba ihambe ivuke, noma sibone isekuthatha iminyaka neminyaka bezama ukuthi beqede ngokulwa kodwa kungapheli.
Usho ukuthi ngabe uhulumende weMozambique uyalungisa udaba lwezomnotho kumbe lwezombusazwe?
Impethu ingena ngenxa laba bathathe izibhamu baqala ukuthi balwe, baye basebenzisa uhlupho izakhamuzi ezibhekane nalo kuleya ndawo. Sizakhumbula futhi ukuthi eminyakeni yonale eseduzane kuye kwatholakala izinto eziningi lapha ezingamagugu, igasi nokunye okade kuzoshintsha impilo yezakhamuzi kuleya ndawo kakhulu. Kodwa okutholakalayo ukuthi uhulumeni weFrelimo osenzansi kweMozambique kakhulukazi ngokuphathwa ibona asebebaya lapha bakhethe iy'nkampani ezizosebenza kuleya ndawo, kodwa uthole ukuthi njengamazwe amaningi ase-Afrika into enkulu inkohlakalo. Inkohlakalo yiyo nto abayisebenzisileyo, ukuhlupheka kwabantu yikho abakusebenzisileyo, ukukhishwa inyumbazana kwabantu bakuleya ndawo nguhulumeni weFrelimo odominethwa zinhlanga ezingezansi kwaseMozambique, yikho okusetshenziswe yilaba bantu ukuze kube nomvukela lo okhona. Ngakho ke ukuze vele kudaleke isimo esizoba ngcono, kuzoba ukuthi impilo yabantu kuleya ndawo ibe ngcono, bazizwe beyingxenye yentuthuko endaweni yabo, kube yibona abazoziphathela besebenze kuleya ndawo, kungezi abantu abavela kwamanye amaprovinces ikakhulu angezansi kweMozambique bezokuba yibo abazothatha konke okulaphayo.
Lona uhlupho lolo olwamali wecatsha ubone ngani luzamemetheka yini kube njengamanye amazwe lapho olubhahe khona?
Lolu hlobo lokuvukela umbuso yikuthi lunamasulumane phakathi. Siyabona ke igovernment yaseMozambique ukuthi iyahluleka iyodwa, kodwa ke nabo futhi bona labo balekeleli besabela wona amazwe abo ukuthi engayitholi nawo esesenkingeni efanayo ngokuhamba kwesikhathi.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi abantu abahlala duzane lentaba evutha umlilo iNyiragongo kumele basuke kuleyo ndawo ngoba inakho ukukhafula amanye amalahle avuthayo. Abantu abahlala edolobheni leGoma bakhuthaza ukuba bathwale impahla yabo bayidinga indawo zokwakha izindlu ezintsha. Uhulumende uthi kulakho njalo ukuvutha amalangabi edamu elikhulu eleKivu ngoba kukhanya ingani kulokuzamazama komhlaba okungapheliyo ukuhambelana lomlilo ovuthayo ophuma ezintabeni. Wayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Jacob Zuma utshele umthethwandaba Izolo ukuba kazilutho ngamacala awetheswayo akhoqela elobukhohlakali, ubusela lokusebenzisa imali okungekho emthethweni. UZuma kuthiwa wamukela imali ngesikhathi inkampani yeTels yakwele France ithengisela ele South Africa izikhali ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, $2 billion. Uhulumende wakwele Kenya uthi banengi kakhulu abesifazana abakhahlanyezwa ngamadoda ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abakhankasela ukuvinjwa kobudlongodlongo lobu bathi banengi njalo abesifazana abangavikeli abezomthetho ngokuhlutshwa kwabo ezindlini ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangaphelelwa yimitshado njalo bangakhahlanyezwa ngoZulu. Umongameli Joe Biden uthi kumele iphele impi yomvukela eTigray kule Ethiopia kula bantu abaningi abathi bakhahlanyezwa ngamasotsha kahulumende ka-Abiy Ahmed. Uhulumende waqala ukulwisana labantu adinga abahlamuki nyakenye ngolwezi.
Udaba lokwakhiwa lokubekwa kwesithombe sedlozi umbuya nehanda eHarare sokudale inkulumo, abanye besithi ukusetshenziswa kwemali engamadola azinkulungwane ezimbalwa ngesikhathi kulobuyanga elizweni kulihlazo. Abanye bathi babona kungelankinga ukwakhiwa kwesithombe lesi ngoba kusakhiwa esikamuyi uMnumzana Joshua Nkomo akuzange kube lenkulumo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uza kwakha isithombe senduna uMtshana Khumalo kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa uMnumzana Abel Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Umthetho weZimbabwe, everyone has a right to exercise his culture or religion. So bona mabe kwenza, it's their right. You cannot say it's not right.
Kuba bathuma wena uthini ngalokho esesizwayo, abanye besola ukuthi istatue lesi siyenzelweni, abanye besithi asosikhathi sokwenza istatue kathesi ngoba ilizwe lilamanye.
Eh,
ukuqala ungabona umuntu esona into njalo uyabe ngumampara wayengapi sifaka isitatu sika baba uJoshua Nkomo wawuthakazela lokana so labo nabana abesitshona nxa sefaka into zabo bona hali wena uyabe ungubani usolani yikho lapho esiba ngobhare khona instead kumele sibe siqhuma ngokubona lokho kwenzakala ngeweekend amaphonisa lawana ayesiyalisa abantu ukuthi baye ebhalagwe yikho kurongo lokana ngoba abantu ababesiye ebhalagwe babehambela ijembele yabesiko nabo zamabhilisi abo yikho lapho kumele sikhume khona manxa wena ususola labana unenzela ona ngapho ufuna ukwezibathana hanti abantu yabo sukuma-crossroads khonapha so into ekhona isibe kahle kahle kuthi kona there is nothing wrong with erecting istatue sabonehanda as much as we erected esikababa uNkomo and there's nothing wrong with ukwenza ama-rituals ethu in our African ways yiye ezigebeleni zakibo ngale esishoneni kumele sikuvume okana kwa vele yimvelo yethu yiyo amasiko ethu yindlela yokuphila kwethu hatsho ubana sibe sibangufuna ukuhlala uchothoza kuphela just for the sake of ukuchothoza esikababa uNkomo safakwa laphana akunamuntu asolayo netime nxa sesinofaka somunye futhi wethu khona ngapha kumbe sesinofaka esikalobhengula manxasi becasha ukuzosenzela amanga bese sithi bayasihlolela so at times people need to learn ukuthi kona let's embrace i-diversity yona le esiyo yona njengabantu bezimbabwe
ye nanto udaba babakhumala wena uthini ngakho lo
ya ukhuluma iqiniso kodwa samwe sama angipheleleki angiphiliseki kahle kukwakushoyo ngoba la abantu bavala thina ukuthi siyogcoba inkosi yethu they know ukuthi we are from ebukhosini thina ibeliefs yethu njengabantu bakwamthwakazi siphile sine culture yobukhosi asizange sitsho ukuthi sifuna uku-oppose igovernment yezimbabwe asizange sitsho ukuthi sizodisrespect igovernment yezimbabwe sathi sicela ukwenza isiko lethu sigcobe inkosi yethu sihlonipha lamasosha laphana lamaphoyisa so akusepofe so ngathi abanye abantu bale right yokuthi constitution abanye abantu abala right then soon after that babuya bazogcoba umambo kathi inkosi kathi thina sabevano right ukuthi sigcobe inkosi yethu
ye nanto ke udaba babathumi
ngiyamuzwa ubaba isikhala zakasikhulumayo well, ukuthi I'm not privy to ama facts behind ukuthi nawale lwani kwahamba njani. Kodwa ngimena bengibona ngantu nxa kuyinto eboniswane kuhle yikuthi kwesi sikhathi iproblem esiba nayo futhi thina abanayo. We always want to do confrontational things. Andabona ndlela ngikhuma ngibona umntanakho angabuya azokhuma ukuthi hayi baba bekufunakala imali kule school trip labana. Lami futhi ngihambe eCaribbean nabanye abantwana uthi siyobona iCaribbean sifunda ngeCaribbean. Ecela kuhle uyamenzela. Kodwa ngasethi zwana baba into zakho ngoba ngiyidonga umshana nathi ubuyidakwe lapha mina ngabe sevule uhambe eCaribbean ngabe akubisi imali lapho akula imali engaphuma so kwesikhathi ama approaches to certain issues yiwa adala umehluko othize oyabukhona manje i problem ethu kwesikhathi sisuka phoma ufuna ukuvuyela kumbe ufuna ukuzenzela nje alivilanga lutho akula into echachayo akula into akula umuntu okwazi ukuthi usuka kusuke ngapi kuya ngapi uhamba njani kuza kuma njani so khona phana yikho mina mbona anta sisuke siphambanise khona abantu lona we always want to be confrontational kulokuthi sibe engaging sibe sikhulumisana sichaselana sitshelana ukuthi hayi sina silapha sifuna ukwenza lokho sifuna ukuthi so hayi ukhulume ndathi hayi sina yenzani so yenzani so yenzani so njengakhona okwana iprocess eyenzayo sifake isithombe sikababa uNkomo sisaba engage ukuthi hayi bakithi nathi siyasifuna isithombe sikababa uNkomo sisifuna lapha endaweni enje kwathunyelwa abantu ababevela kuministry babuya kwatshengisana ama-sites kwatshengisana yonke into kwavulelana safakwa manje ungabuya nge-confront ngizinto hayi sasakwenza kuphela ngoba vele yimvelo yethu la so thina vele sesifuna ukufaka inkosi yethu asitshelwa nguwe wena andabona khona phana ungavele uqasa uba lezinathide njalo yikho lapho kusuka kubheni khona easy alright ngicela ukubuza babathumi
ye
lalela wena ma usiyayenza isiko lakho kufanele like mbuyathethela kufanele uyecela enduneni uthi ngifuna ukuthethela
ukubika asontembi esigabeni ukuthi hayi mina ngapha ngizabe ngilo mdalo okuthethela utshela phela abantu abasezigabeni khona phana akula nto eyivele khona ukubikelana angithi akusiyo nto eyivele into eyizuthi khona into yakho ihambe kuhle wonke umuntu abekwazi ukuthi hayi laphana kothuma babikile into namhlawumbe party tena namhlanje kube birthday party kube umchato kube ubila nje into enhle nje hayi ulipho kuwenza mahlana ngoba uza kwenza lapha kanti omunye umuntu laye beplan ukwenza into lapha so siba le counter touch so ngantho ngethali kuyaliwa kanti hayi belingakhulumisananga nje kuphela ngabe umunye bekhulumise nomunye wezabona hayi lokhu kuqhathile mana state the law ayenze lokhu thina hayi sisisa kwenza lokhu ngelinye ilanga or something like that kube ama arrangements so ukubikelana vele kodwa kuyivele kuyinto enhle vele
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Embikweni ophathelane lezokholo owethulwa iminyaka yonke, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthe inkululeko yokuzikhethela ukholo ngeyinye yamalungelo oluntu. Wonke umuntu kuzo zonke indawo ulelungelo lalokho, kungakhethekile ukuthi uhlala ngaphi, akukholwayo nangakukholwayo. Ukukhululeka ekukhonzeni akungeke kwafezeka ngaphandle kokuthi lamanye amalungelo oluntu ahlonitshwe. Njalo nxa uhulumende esephula ilungelo lokuthi abantu beqhube inkolo zabo kumbe bekhonze bekhululekile, kubeka labanye engozini, kutsho umnumzana Blinken. Iningi labantu emhlabeni jikelele lilokhu lingafinyeleli ukukhonza likhululekile. Ukudingisisa okwenziwe yi-Pew Research Center kuveza ukuthi amazwe angamachumi amahlanu lasithupha 56 ayinqabela amalungelo okuthi abantu bekhonze bekhululekile. Uhulumende we-Iran uyethusela ekhahlameze njalo abophe amalunga okholo olungayisilo lwabaningi kulelo lizwe olugoqela olwebahais, isiKristu, isiJuda, isiZoroastrians, lengatsha zeSunni, leSufi, ukholo lwesiMuslim. Elizweni leBema, abakhokheli bebutho abathatha umbuso ngodlakela ngabanye abethiswa umlando wokuhlukuluza abantu bekhethwa ngemihlobo, kanye lolunye udlakela oluqondiswe kwabokholo lweMuslim Rohingya. Iziphathamandla zeRussia ziqhubeka zihlukumeza, zibopha njalo zihluthuna impahla yabenkonzo yeJehovah's Witnesses, zikhahlameza amalunga okholo lwesiMuslim, zisenza ingani ngabedlulisa amalawulo. Ilizwe leSaudi Arabia yilo emhlabeni jikelele elingelankonzo yesiKristu lanxa kulabantu balolukholo abedlula isigidi abahlala kulelo lizwe. Uhulumende weChina uyenqaba kabanzi ukuthi abantu bekhonze bekhululekile njalo uqhubeka idala amacala ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abokholo lwesiMuslim Akers namalunga enkolo ezingayisizo zabanengi eJianjiang. Amanye amazwe asethatha amanyathelo okukhuphula izinga lokuhlonitshwa kwabantu benkolo ezehlukeneyo, ukutsho umnumzana Blinken. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wesikhatshana okhokhelwa ngabantu abangayisibo bezombusazwe kwele Sudan ucimile imithetho ebisetshenziswa ukuhlukuluza amalunga abokholo lwabalutshwana. Uhulumende weUzbekistan ukhulule amakholo lamakholo abantu abakade bebotshiwe ngenxa yokholo lwabo. iTurkmenistan ikhulule abalitshumi lasithupha abeJehovah's Witness abenqaba ukusebenza kubutho, kugcizelela umnumzana Blinken. Sizaqhubeka ngokulondoloza ubukhokheli beMelika osekulesikhathi eside wezokuthi abantu bekhonze bekhululekile, kutsho umnumzana Blinken. Njalo sisebenza labalwela ilungelo loluntu labezokholo ukulwisana nemihlobo yonke yenzondo lokukhethana ngenxa yokholo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela zempilo Central Hospital kwaBulawayo izolo ntambama. Intatheli izindaba isebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokungenisa intatheli izindaba zelemelika elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.